soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku-4 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abakuFirst Family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awethezwayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu ngomkambona lowenzakalayo e-VCC. Imali yethu iyawa kakhulu atheni-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna kuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla le-CCC lisole kakhulu inotho le, lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Esizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana beFirst Family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyi umgadi. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uThiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. Uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo
manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
athi bo sesicubungile thina abanye lale bandla lyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu siyakwazi ngesikhathi zikamgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sathi okukaChombo sikubonile namhla sesibona okukaSimba Chikore loBona Mugabe kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado uzakhanya kuthi dlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma-diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobucilindini obunje
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola akwele Melika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga eCCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela udlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo, usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa, UNISA.
Mina ngibona ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizo inkantolo lezi zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibona ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la ungarivume nxa ungabuka imfanekiso ayifaka kuTwitter lakuFacebook washo ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza i-protest bengabi lodlame bengayenzi into ezingekho emthethweni and konke lokho kusemgcekeni angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicala lela kakubonanga ngenxa yakhe waze wamgweka ungarivume ukuthi ayehlala ejele but kukhanya umagistrate amavidiyo kangarivume ayabonayo lathi esawabonayo totally different izinto ezehlukeneyo kuyafanana nojob sikhala ujob sikhala usehlalele izinyanga lezinyanga echikurupi icala lingayithosi but nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe yabona nje ukuthi hayi inkantolo zethu sokunepolitiki eningi and kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela iZanu PF ukuthi bonke abantu abakuma opposition parties yiba abalokhuzayo yiba abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuZanu PF abakhona umthetho.
Yena usikhala sibone piwa ithuba lokukhuluma enkantolo ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso ubotshelwe ukulwela amalungelo. Ungathini ngalawo mazwi?
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa kungelanto ayenzileyo kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo wabantu abaningi eZimbabwe especially labo abahluphekayo behlushwa iZanu PF. But into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwens ukuthi sizokwenzani since umthetho ungekho ehlangothini lwethu kumele senzeni. Sokumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy kuma-United Nations bangaphi bangathi ukuze i-international community ingenele kulokhu kwenziwa eZimbabwe ngoba mukhetho lolo luvuyayo abakhokheli abaningi bamabandla aphikisayo bazozithola sezivalelwe nje.
Hello ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazo njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna elemelika kuphela, kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu ngomkambona lo wenzakalayo ezithuthi. Imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Kuqala ngibambe khonapho. Ngibe sengisithi mina kwesibili, ngithi ize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kube dala egudini lokuthi sesiseduze nama-election. Bese ngiyinanzelele ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi na lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube liphakaphaka kufinyeleleke kumbe kunamalayini anti yakubona yikho kungisikise kutheni ngifuna ngisithi akuthi ukuthi ngikuliza amandla ebhola lethu.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ezitolo intengo yempahla?
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka kodwa uyabona ukuthi enye into engani isisasindikazisa khonokho ukuthi amaprayize akithi iningi lawo asesebenzisa i-US. Now ikukhona kwentengo nalisesebenzisa i-US ayisakhweli ngenani elibabazekayo asithi na into iyiphelisa bese kuthiwa lezeni singakhona akukhweze ngedola kuphela kodwa nesisindo sedola esithi semalini yakithi iyabikhwele ngemalini leyonto. Yabona kuyabamba amehlo abantu abaningi bese bebona ngami ukubola umene, kati unakata nisa ngesisindo semali yakithi kakhulu into leyo bayikhwela ngemali encane ikhwele kakhulu yini ihlupho lakhona.
So sikhuluma ngemali leyidola lemelika liyatholakala yini njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engaseyodola lemelika?
Ngingalibekela kube lika sithandekile ngitele ukuthi izama ngani lanxabe khona ngapha khathana kube kucokozela lo mkhosi omkhulu kakhulu ukuthi izisebenzi kwale zikahulumende nokwazi yilo msindo okufuna ukuthi imali yabo iye khona phakana ukuthi abalelwe le-America. Ngiyindlela kalitholakali lula ngoba litholakala lula uhulumende lawo ngase baphila abantu bakhe ngase bahwebisa ngayona leyo mali liyahlupha ngitshele asizo zonke izikolo ezezinzalo okwenza ngithi ayisikho ngizathola ukuthi abanye vele ukuthi bazi ukuthi imalini nezindlela iyakuthi wawudinga wena vele amaphrayiza beselewahlele enawahlela ngeyuta ithi ngatho yini ukuthi pho ngezindola-ke ngabe yilabana nawo abangafuni ukuzichaya isikutshela ukuthi nezimbabwedola imali engane vele ngingathi namafithane ama-private asehlele ngasekhaye ngeyuta.
Kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini ikusasa liyibone njani?
Ihleli singababa abanzayo ngitele njengezinhlanganiso la kodwa izitizi ngaphesengathaisituation esiphakathi kwalo oluningi libhizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-election lamanje kungakakhankasa kusebhekeni ngenxa yokuthi abaningi bamele i-proclamation ka-president ukuthi abaningi so that bekhalise kukaserias ngokukhampena kodwa vele isimo esikhona vele esingesama-election sina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lanawa sikwazi ukuthi ukukhuluma kwethu kakulungisisise kodwa esikuthembayo lesikholwayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe imisindo le esiyabe siwenzile udlile umuntu esiyabe siwuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect-i ukuthi masinjani ngoba ukuthinta ezimoment sesithangeleke ukuthi engxenye nake ngaguquka after election kukhona okungaguquka khathesi ezimoment hhayi don't expect anything okungashintshwa ngaleso sikhathi ngoba.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benotho ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipasipoti yakweleBhilitane njalo angalokothi alugqobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni lamuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengitetela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisitumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ngusikhumba lokhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi ngicela ukuthi nisebenzele naleli bandla elibusayo iSANPF. Hayi lona liyahuquluza impela kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama-department eSANPF ama-minister liyahuquluzwa lapha. Ayikho indawo esingathi akutshontshwa mali, bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo bawufaka esikhwameni zabo abasasebenza selisebenzele ilizwe lababantu bonke nje nayo president lo kaselisebenzele ilizwe cela ukuthi bakhishwe lababantu ngoba akusiza ukuthi silokho sibabele ukuthi bibo abakhululilizwe babulala ilizwe kangaka ngeke sithi bakhulule ilizwe lababantu balibulala west baqosha amakhampani baqosha amafeme akusena misebenzi abantu balama kodwa babhizi bathi bona bakhulule ilizwe ama-structures okwenzayo bahluleka kangaka batshontsha bavulala umnotho ayesasebenzi le nto sicela ukuthi bantu bakefindeni fodeleni amanye amaphathi nabo laba batshontshayo labo futhi bayejele le ndaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha baphethe yonke into amajaji ngawabo that's why bahuquluza ngeke sibenze next umuntu asembuluzela lapho uma nithonyela kule zinto zazo kumakhamera so sicela ukuthi kuphele lokho siyacela bandla baboshwe laba bantu baboshwe impela bajeziswe bonke bathi lonke njengabahuquluza kuphela abajeziswe kuningi ba siyabona
alibonani kwistudio 7 hayi nisiyaphila sasiphila nzima ezweni lethu lezi eyi izwe lethu leli hayi bakithi kambe abantu abethu abalokusasa bakithi thina loka sibukele sizokuthi sibe lo mzamo nje ngoba yithi sibaningi kulalaba abantu abambalwa laba bayi babaphethe abathi bona bayabusa yibo phela abasutha sibakhangele futhi basutha ngani ngokusela so mina besithi asivoteleni iqembu likachamisa leli yilo labantu abaningi sibakhiphe la kubone la ukuthi uchamisa enzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ikhikhi hayi bakithi sesiloka sithele nzima kanje laba yibo ukuthi abahuquluzi benotho ukudlula abelungu abelungu babengcono ngoba ilizwe loba babehuquluza kodwa ilizwe lalilihle libukeka liraiti impilo iphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi kathesi kunomunye owakhulumayo kuzani malaki wathi akula muntu obulawa indlala ungathi usidla kanye ngelanga asokubulawa indlala lokhu uhla kanye ngelanga njengenja ukuthi wena sokubulawa indlala lokhu hayi bakhitha sizike sizameni siluleliqembu ngabona lilibuse lezanu libona liwina liyabe lirobile malingarobanga angikholwa mina abantu siyahlupheka ezweni leli abasuthayo bambalwa yabona
sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio ma ingazwakala labantu bezanupf bayizwe mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi kucontinue kuyakhwe kumiswe yini kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwabrika yini if kuyikho phela abatho ukuthi bamiswe yikho lokho o baphume embusweni siziyakhela indawo zethu nemgwaqo uma usuka kobulawayo usiyenkayifile kanti bazolungisa sokuthen ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa igolide liyatshontshwa akula nto ongatshontshwayo hayi lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso
ku studio 7 njani kulungelela lonke basakazi labalaleli baka studio 7 ngicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi kuzoliqiniso abantu bakithi bezindebeleni eyi ayazi ukuthi bafunani kahle ngicabanga ukuthi uKheni Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe kuthiwa uNdebele uyageza weza kugeza wayebone into enjengaleyo abantu besindebeleni angazi ukuthi banjani lokulalela isikhathi esiningi heyi hayi abafuna ukuma leqiniso kahle umuntu uma ekhuluma iqiniso omunye umuntu wakinxa ekhuluma iqiniso endebeleni sele tribal kahle maNdebele ngicela ukubuza waye kuyithi thina esithi asibambaneni waye kuyithi thina esithi ingabi lobandlulo lingabadluli amashona but azeyizwa amashona esithi lingabadluli amaNdebele mashona lingabadluli amaNdebele aze ngibezwe bekhuluma njalo aze ngizwe bekhuzana njengathini esikhuzana aze ngizwe besolana ngalokho abakwenza njengathini esisolana maNdebele khusamani ukuba amaNdebele lingabe ngabathengisi hayi kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lengegugura wondo babebone ukuthi lingabathengisi hayi maNdebele asibambaneni mani hayi asibambaneni kuyangisa lokhu mani kuyangisa mina shiwo abe ngiyakwanisa ukuthi ngizitshintshe ngihlebe lishona kungcono kakhulu ngoba abantu laba babambene labana abantu
kum shelele hayi ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma ipolitics bethethisana kathi vele lithethiselana abantu kupolitics njalo futhi ingozi eniyenzayo ifoni ngecommunication it's not for insulting somebody kuyarekhodwa lokho kwizinto lezo wena uzathi uzifihlile ubona usuzobotshwa internationally you are not allowed ukuthi uthethise umuntu even if ulisotsha awula mvume ukuthi uthethise umuntu uthemba umbhobho no into engizama ukuyikhuluma lapha yokuthi bantu alikaze lenza ama-debate yini So mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan. Kwathi abanye abantu bathi kachaywa ngathi no, umuntu kachaywa. That shows ukuthi useyabe sekudifitile. So into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni. Njalo Studio 7 ngibona ngazathi it's an internet live studio. Vele nje labo bayase be releasela nje ukuthi wena uya complaina kodwa ngumthetho vela kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi. So umuntu noma kwenye iparty don't insult him. Propose that person umeducate umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina ibikhamba njani ngamapolicy zenu. Ngoba mina sekufike isikhathi sokuthi ngiyananzelela ukuthi no umuntu uyakuthethisa ukuthethiselani. As long ungekho uzana uPF noma ukuzana uPF ungamthethisi. Just go to that person umtshele ukuthi kade libona ukuthi lidilize ilizwe. We are talking about people destroying the country. Not ukuthi zithethisane. Kanti vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi. Oh, hayi 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 hayi. Then it's like mouse ithi wena ngekube usayihlukanisa ukuthi kanti vele umuntu oyizana ungubani. Because labo ba-violent, nani ba-violent. Mina sazi ukuthi what are you talking about? Lingazondi umuntu ukuthi waye kwenye iparty. Ungamzondezi as long engekho kuzano. Please, please. I-tribalism but uza kufa la uyichiye. Awusoze uyichithe, uza kufa la uyichiye. Noma ungathini, don't laugh at somebody. Ungakhombi igongeseseni lomunye. Wena ke, thank you very much. Bye-bye.
Siyakubingelela bomthungameli Nkomo, King lonke bantu be-Studio 7. Sizama ukuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle. Bantu bakithi, asike sizame nokukhuluma iqiniso. Likhuphe che yembuzi iqaphisa umsila. Ngoba izinto ezenzakala eZimbabwe nje azibona ukuthi zinjani. Ukhangele idorobho nje lodwa, asike sikhe khulume ngezidorobho, sikhangele ngezitarata. Bantu bakithi, lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba uqondane lani. Sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo. Isizwe bantu bakithi. Lapha yekelani ukuthi likhulume into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu, vulani imali zabantu, liyekele ukuthi abantu bedle kahle ukuze kukhulunywe kahle emhlabeni. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naza buma ingoma emnandi sidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore.
umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChrist Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.